Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Na kuze kuseni mthwaka zomuhle ngolwesibili mhlaka 27 kuNhlangula 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Ezihamba phambili. Kulomsekeli weZANU PF osekhweze isicelo enkantolo ye High Court esithi owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere kumele avinje ukuncintisa kukhetho lukamongameli. Ibandla le-CCC lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa ukuthi azancintisa kukhetho elimele uwona esazi ukuthi kayisiwo akhethiweyo. Kumele ayecitshise amagama awo kungakedluli usuku lwanamuhla nxa engafuni ukungena enkingeni. Sile ngxoxo lomunye wabantu laba yena othi kakawutholi umbiko we-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulomsekeli webandla leZANU PF osekhweze udaba e-High Court ecela ukuthi linkantolo ivimbe owake waba yisiphathamandla saleli bandla uMnumzana Sevia Kasukuwere ukuncintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngoba esithi ibizo lakhe alikho kuluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota ole-voters roll. Inkundla yeZim Life ibika ukuba uMamangala uMnumzana Lovedale Mangwana oligqwetha ufuna uKasukuwere aliswe ukuncintisa ngoba esithi uhlale isikhathi esedlula umnyaka olengxenye 18 months ephandle kwelizwe khona athi kumemuka ilungelo lokuphatheka kukhetho ngokomthetho we-Electoral Act. Kodwa igqwetha likaKasukuwere lithi imizamo le kayisoze iphumelele. UKasukuwere uhlala kwele South Africa lapho afohle wabalekela khona ngesikhathi yamabutho egenqula uhulumende kaMui uRobert Mugabe ngo-2017. Kodwa useke waphenduka elizweni wamiswa enkantolo esetheswa amacala kepha wafunyanwa emsulwa. UKasukuwere ungomunye wabantu abalitshumi lanye 11 ababhalisele ukuncintisa kukhetho lukamongameli abagoqela umongameli Emmerson Mnangagwa owezanu PF lo mkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa. Ibandla leZANU PF likhanya lizama ngazo zonke indlela ukumvimba nanku leziphathamandla zalo zithi uzabotshwa engavele elugxobe eZimbabwe ngoba elamacala ameleleyo awadala ngesikhathi engumphathintambo kuhulumende kaMgabe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxelo uMnumzana Tifa Dube olwela amalungelo oluntu njalo olandela ezombusazwe.
Kuyisimanga lokhu bamkomo ukuthi sibona uMnumzana uKasukuwere sekukhona amacala asevuselelwa kathesi kukanti ngaphambilini kungakafiki lesi sikhathi sokhetho. Kwaba khona isikhathi uKasukuwere lapho sambona khona efika elizweni amahlandla amaningi esiza elizweni ezodingisisa ukuthi nxa engabe lecala akajeziswe noma nxa lecala aletheswayo ofuna ukuthi abekwazi ukuthi uhamba njani. Kodwa ke lawo macala ayewetheswa ngaleso sikhathi sabona esesulwa noma ngisithi was acquitted ngesikhiwa ukuthi akasela macala usengumuntu okhululekileyo ukuthi sengabuya eZimbabwe aphinde ahambe lapho afuna khona esantando njengaso zonke isizalwane seZimbabwe. Ngibona ngathi kufanele ukuthi nxa sesikhuluma ngejustice wonke umuntu oseZimbabwe kufanele ukuthi wonke umuntu ofisa ukuthi avote noma umuntu ofisa ukuvotelwa iloba yisiphi isikhundla akanikezwe ithuba ngendlela yena abekhethe ngayo ukuthi ufuna kakhulu ukuthi athole ukuvotelwa engibona ukuthi ukasukwele la njengecitizen yeZimbabwe ngibona kufanele ukuthi ithuba leli alifisa ukuthi alithole elizweni lakhe angasoze alipractice kwelinye ilizwe njengoba even noma ngaye eSouth Africa asoze alithole lelo thuba kodwa lelo thuba ulithola elizweni lakhe lokuzalwa elinilizwe leZimbabwe angibona ukuthi kufanele ukuthi ngabe kathesi isikhathi sokuthi ngabe sekugijinyiswa amakhodi ukuthi ayevinjwa ukuthi ukasukwele angangeneleli kulokho afisayo ukuthi akungenelele nxa sikhuluma ngokuncintisa ukuthi abe ngumongameli
bakhanya beqhuqa kangaka abantu bezanu ukasukwele umbona elo sekelo yini olungabaphazamisa kukhetho
ngendlela osekuvuke umbhejezana ngayo ngokudongeka kwamanzi ezizibeni sepolitiki elizweni leZimbabwe ngenxa yokumemezela kukasukwele ukuthi yena osefuna ukuthi angenele ekhethweni ngibona ukuthi kukhona okukhulu abakubonayo ukuthi kungase kwenzeke ukuthi aphazamise kakhulu kulolu khetho ngoba umnumzana uMnangagwa ukhangelele ukuthi abuyele njalo athole imajority aphinde abuyele njalo abe ngumongameli welizwe kodwa-ke ukasukwele ngenxa yokuthi baya zana bona kusuka ngezikhathi zabo besasekuzala bonke ngesikhathi sikaMgabe bayazelana ama witnesses abo so ngibona ngathi ukasukwele bambona engumuntu ongaphazamisa kakhulu ukuthi ungagcina ukuhamba ngendlela bona abafuna ukuthi kuhambe ngayo ngenxa yokuthi uyazi yena ukuthi lapho okuyikho okufanele ukuthi abambe khona lokhu noma ngendlela futhi ayenze ngayo izinto yikho bayakwazi ukuthi une capability ukuthi zikhona izinto angazenza ezingaphazamisa ukuqhuba kwabo ukuthi bathole imajority yokuvota ukuthi ukasukwele ngawuwina umbuso obumongameli angiboni kusenzakala khona lokho kodwa-ke ngibone ngathi ukungenelela kukasukwele kuza kwenza ukuthi kube lesixa esikhulu kakhulu esiza divider ama-voters kuzalu p f ngoba abaningi bazagcina sebewela kukasukwele
umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo kazulu futhi ulandela ezombusaswe sixoxelaye ekwelebhilithane ibandla le-Triple C lithi amalunga alo agile imikhuba abhalisa e-nomination court ukuthi azancintisa kukhetho oluzayo elimele kodwa wona esazi mhlophe ukuthi kayisiwo akhethwe ngabantu kumele ayecitshisa amagama awo usuku lwanamuhla lungakedluli nxa engafuni ukubotshwa abantu laba bangamashumi amane lanye 41 ukubhalisa kwabo phezu kwalabo ababhaliswe libandla labo kutsho ukuthi endaweni lezi kulamalunga e-Triple C amabili kumbe edlula khonapho ancintisayo efuna isikhundla esifanayo kundawo inye ngayinye okutsho okuyinto esike yadala ukuthi ibandla lezanu PF linqobe kalula lapho okuke kwaba lesimo esifanayo kukhetho olwedluleyo isikhulumeli se-Triple C unkosazana Fadzai Mayere ubethe abasolwa ngamagama wabaxwayisa ukuthi bayecitshisa amagama abo kungakedlula amahola ngamashumi amabili lane 24 hours kusukela izolo ababhalisele ukuncitisa kukhetho lwamalunga ephalamende bangamashumi amabili kuthi ababhalisele ukuncitisa kukhetho lwamakhansila bona bangamashumi amabili lanye 21 uMayere uthi babikela iZimbabwe Electoral Commission kodwa ayikathathi amanyathelo futhi uthi bamangala lasemapholiseni i-Triple C ithi abantu laba basetshenziswa liqembu elisekela ibandla lezanu PF elibikwa likhokhelwa ngama-CIO elefaz ngenjongo yokwehlukanisa amavoti e-Triple C ukuze kunqobe izanu PF kodwa abefaz bayakulandula lokhu sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-Triple C umnumzana Felix Magalela Mafasfanda
senze ukuthiwa yi-preliminary ngesikhiwa ukuqala utshela umuntu ukuthi sesiza kubopha asithandanga ukuqala phezulu sabapha 24 hours kunyizwa abanye sebefuna ukuya withdrawa asikabi lamabizo athile thina siqale satshela iZack nge-confusion le abayiyekela bebhalisa abantu nge-party yethu lesimbuli yethu iZack ithule ngoba iZack yona ithi uma kulokunye esingakuvumelani lakho senza inspection nge-second day bathi bona lo mthetho kuzathoniswa yi-electoral court yikho ke sesibaphile i-24 hours le mapholiseni sesifikile sabapha amabizo yikho ke i-24 hours ithe ngxenye umuntu uzakuzwa umnembeza ehambe ezikhupha ngoba licala elikhulu elingamthatha 2 years esejeli lokupanishwa i-suspension 5 years engavunyelwa ukuvota nje lokwenza enye into eyama-election yikho ke lokhu sibaxwayisa abantu bethu ukuthi thina sifuna ukulwa lama-citizens ubutsotsi ababenzayo ngenxa yokuthi babezwanana lezigulamkhuba zemanye amabandla lamanye ama-institution efuna ukuthi basidivide amavoti
kungadlula i-24 hours leyo belokhu bengacitshisanga amabizo abo lizathatha manyathelo bani
bangayekela ukulalela isikhalazo sethu lesicelo sethu ukuthi bahambe ukuthiwa i-voluntary withdrawal bazabotshwa ngamapholisa ngoba yiwo umthetho ozaba khona bangabotshwa ke sebeyizibotshwa the accused sokuzasuka kuye ku-electoral court ngoba sinobufakazi ukuthi isimbuli yethu ikhanda lika-advocate Chamisa elethu kayisiyo photocopy original igloss njalo lama-signatories yethu wonke elizweni lonke sebesayinile phambi komthetho batshengisa isignature zabo lezana ngezabantu abafojayo ngesikhiwa sibuye okunye ukuthi ukuphuza kwethu hatshi sasile strategy sesaba ukuthi bafuna ukuthusela abantu babona ke ukuthi sesibavalele sibavalele ngaphandle labo befuna ukusidiliza kakhulu laba abahamba lefans basebethenga abanye abantu abangazange babe namacandidate amacandidate asayinelwa ngama-designated officers lokho benza ngabomo befuna ukuphazamisa uzulu yikho ke balomnyama omkhulu kungani yingidi elunyiweyo ngaphiyatsha ngoba bazatshiya abantwana babo besiyahlala ejeli baphinde basuspendwe for 5 years thina sithi mahlabe zulu ipolitics kayifanelanga isiphe inzondo sifanele senze ipolitics kuhle labe izigulamkhuba ngabantu abalabantwana amanye ngama-professionals bayatsheyengana bezama ukuthi asoze sikubambe njengoba sesikubambile njalo siyabonga inhloli zethu le-intelligence zethu ukuthi zahle zakubona ukuthi kulamasela abantu abangalunganga ngalokho siyabaxwayisa ukuthi i-24 hours ingakakwali abahambe baye withdraw bazasala bale reputation lebizo hayi kuba ngama-convicted person sebekhulile
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC sixoxe njalo lomunye okuthiwa ileli bandla ugila imikhuba obhalisele ukuncintisa kukhetho lokudinga umeli wephumula edalela ePhalamende umnumzana Albert Mhlanga
engingakutsho yikuthi abazange belitho futhi ngiyithrowe into enginanzelele ukuthi babeke i-adjeti yayo so njengoba i-process sasizenza for a long time kungaso-process eyodwa angeke mphendule ngoba mna abangangitsheli lokho engubala kumidiya i-bajeti yasifundisa ukuthi ibebekwa kumidiya but iyiphendule khona yibo abayidingayo ngakuyukuthi ngabantu abaqoqesa ezi-sesen hayi lapho bengizabaphendula futhi into zepati kazisaswa epublic e-process esiyenzayo siyipati futhi kuthiwa internal process
Ibizo lakho lisemphakathini wonke umuntu uyalibona ukuthiwa akumelanga ube lapho khona njalo lawe nxa uzibona ukuthi libabili limeliphumula elibandla linye uthini
usuza ngeza ngikhulumi kabanzi kodwa vele amaforms wona lana ama-nomination forms safika sonke ehofisini wonke umuntu uyakwazi singu-2, saba ngu-3, ngu-4 safila sonke so iparty kasasazisanga ukuthi abaphuma lapho i-consit ukuthi ami kufuze kusuke ngalelo langa sowabeke ehofisini engathina ngiwabona ku-nomination form
ibandla lithemba ukuthi la uzabona wona lwana umbiko eliwethu le
akabhekani kwanje selemaveli ngaselemoyeni shuwa kambe lama-ofisi sikhonapha sishona siseduzane sibonana sithole sisonke ku-training sisonke sazelwe ngaselemoyeni a
lo ngumnumzana Albert Mhlanga othi uzancintisa kukhetho lokudinga ummeli wephumula edalele ephalamende emele ibandla le-3C lanxa nje leli bandla lisithi ugila imikhuba ngoba ayisuye okhethwe ngabasekeli bebandla. Selikubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usetshayele ihlombe iqembu elimela eleZimbabwe emdlalweni we-cricket. Elama Chevrons ngemva kokubhaxabula iqembu leMelika ngama runs angu 304 eHarare izolo. Umdlalo lo ngowama group stages owe World Cup qualifiers. INews Day yona ithi umkhokheli webandla le-3C umnumzana Nelson Jamisa uthi umumo okhona elizweni awulungelanga ukhetho olukhululekileyo futhi uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uyisehluleki. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Studio 7 linjani Studio 7 kulabo baba bayithu abakhulumayo lapha ngathi ningithi baba bayithu ulofikile mbalula lo gawule sicela besihloniphe njengombalula yena kasihloniphe to the last ubona sibulawa kangaka eSouth Africa kusenzwa yonke inyakanyaka phezu kwabantu beZimbabwe ayikhuluma ukuthi uMnangagwa usenze ngcono umbalula kasihloniphe uhlulekile ngezakhi izikhulu lapha eSouth Africa behamba bemkhupha lapha nalapha kathetha kusaza kanti ukuthi uyini kasihloniphe sibulumbalula babhili lokhu befaka amapolisa abagcwele ethubheka amapolisa amanye awusakwazi ukuthi lipolisa kumbe ngulokhu uze ngimantshi ngelale awusakwazi ngumuntu yazinyela inyamazana kumbe kuyini bafakele ama-foreigners ukuthi abantu babamba ama-foreigners but uthi ezimbabwe kurayithi uMnangagwa uyalungisa umbalula kasihloniphe nalowo gawule lowo ukhuluma ngento ye-Ukraine le-Russia into efika izolo uthi yeyo isiZimbabwe angabo sijwayela kubi ugawule kakhuluma into azaziyo kunini izimbabwe ihluphele sehlule ukuvusa ikhanda kunini sibamba ama-trillion iphephe eliyi-1 elingathengi ishapise esitolo la manje sokubuyele futhi du uthi izimbabwe iyalunga ilungane ugawule engabo sijwayela kubi la angasijwayeli kubi sibili lo baba lo
basakazi nani balaleli be-Studio 7 ngifela ukuqinisa lo khuluma wasejabiwa elupane ekana waze waphosisa ugawule bandlwabha waze waphosisa akusimanga layo ukuphosisa straight mayengathi yena i-corona yaphazamisa umnotho wasezimbabwe i-Ukraine iphazamise umnotho wezimbabwe ngoba le corona ne-Ukraine into zayizulu wena Mnangagwa nalo ugawule wakho into zayizulu le i-corona ne-Ukraine ongathi ziphazamise umnotho wezimbabwe umnotho wezimbabwe kade waphazamise umnotho wezimbabwe kade nawudla nawukade nawuhuquluza gawula nawufake emapoketini enu lithi umnotho wezimbabwe uphazamiswe yicorona le-Ukraine akubheke e-South Africa kunjani i-South Africa namanye noma izinto zintengantenga kodwa ingcono kakhulu kunezimbabwe izimbabwe phela lapho akuseyilizwe sokuyidezinti lina eselihuquluze umnotho wakhona lawufake emapoketini enu nadla nazifakele emapoketini nino uthi abantu sebekhweza izinto wona gawula ngoba abantu nezitolo ezi 100
ba mabisho abantu becholojo bathu nezitolo ezi 100 ezakho izitolo wena abantu bachaja njani zichiphile kunezinye izitolo yini khona lapho echolojo
Sibingelele umsakazweni siyabonga kakhulu ngomsebenzi omkhulu elisebenzela wona. Sibingelela abalaleli umsakazo. Kuyadanisa kakhulu ukuzwa ama leaders eAfrica ecekela phansi amaZimbabwean. Ngikhuluma phezu kwenkulumo engizwe ikhulunywa ngu Minister of South Africa uFikile Mbalula ukuthi uthi abantu beopposition akumelanga bephikisizane ngoba sebe izichashalala zeAmerica. Okungidumaza kakhulu ukuthi uMbalula uyalibona usizo olukhona la eSouth Africa ngamaZimbabwe. Ahlukunyezwa igovernment yakhe laye futhi uMbalula ngalo. AmaZimbabwe amanyala ethenizi esebenza khona la eSouth Africa amaphepha. Amele kichwe i-government yakhe bayehlule ukubalungisela amaphepha. Umuntu angasebenza 5 years elizweni engalacala kumele peace leadership. But i-government yakhe nalo uMbalula onguyothi ochamisa bayizicashalala ze-America kumele bayekele izame ibuse. Wehlulekile ukuhamba ngomthetho enikeze amaZimbabwe ifanelo zabo ezama-ID. Kumbe nje i-permit ukuthi bakhululeke. Bababopha every day. Bebachise la ngamathaya bebafomele ama-operation dudu lama-Afrika. Yes, Zimbabwe this, Zimbabwe that. Engathi babona usizo luseZimbabwe. End of the day, bajika futhi bona bathi izano PF ayibusi dogi ziphuma impondo. So bachaza ukuthi amaZimbabwe kumele ashoneke. Umbuzo nje uthi ngabe kuyeza ukuthi umbali lephendula amaZimbabwe ukuthi ufuna amaZimbabwe ahlukunyezwe izano ukuze kube nini ngoba labo beyi-ANC behluleli ukukhusela amaZimbabwe.
Saba nami Studio 7 njani lo wonke basakazi mina. Ngokubulawayo funa ukukhuluma ngombalula umbalula sicela kahloniphe eZimbabwe sicela sihloniphe ufuna khona ukuthi abantu abeloku ethisa abantu bethu ngamathaya yikho abakujabulela abantu beSouth Africa ukuthi abantu bethu babefaka amathaya bethisa bethelepetro bethisa ukuthi basilungisele ilizwe labafuni bafuna sibe sithisa abantu bethu bepepa khona beSouth Africa umbalula sicela sihloniphe nxa yesizwe amazwana
Salbonan, Studio 7, njani. Eh, ngiyacela. Shuwa sesiroje kakhulu, sesiroje kakhulu. Ngilow president omnanga kwa into oyikhuluma. Angeke yafa yenzakala. Siyacela shuwa mina angikhulumayo lapha endaweni South Africa. So ngicela bonke abafote esikhona kulindawo South Africa. Asambeni siyevota. Njalo sifotele elinye iphathi le ekachamisa. Ngiyacela kakhulu ukuthi ningikwa simkhupheni. Sike sifake ichamisa sibone ukuthi yena uzasiphathelana. Ngosesihluphekile kakhulu. Mina ekhakho nangale ngisuke endaweni yasenkaya kwa-12. Kunzima, kunzima kakhulu. Kukuhle ngazalwa amanzi sihamba vele ama-kilometers amakhulu kakhulu. Kuke sicela izibhorane, sicela izibhorane ayiziyabuya. Sokuze kunanamhlanje kuke esidubeka ngamanzi. Sesithwele nzima kwakithi, sesithwele nzima kakhulu. Kamizi lakhona mpukoli kunzima. Hlezi vele sihlupheka, singamaforina sihluphe. So sicela ukuthi aphambeni siyakhupha lowo muntu. Lowo muntu akade ekhuluma esithi obusayo sokukhanya ukuthi uzawu. Ade phomba ukukhuluma nje, ade phomba ukwenza into engasiyo vele engasoze yafa yayenza bani. Nangoko uyaphuma noma kutheni lolu khetho lolonyaka. Ngiyabonga.
Studio 7 amagumba manomhlaba asiphikeni bantu benkosi angihlala edabeni mina ngikhathazwa ngamazwi kwaMbalula ouma nayo yena esihlaleli kahle eSouth Africa thina abahlali beZimbabwe sithwele nzima kangaka ukubona njani ukuphila kwethu ngapha enezeneli embuluza nje izane esithwele senzima kangaka yena embuluza kangaka ufuna sibe abantu behlale bezigcila zeSouth Africa khona ngayo yiko okujabulelayo ukuthi kungangene enye iqembu izatshintsha isimo abantu laba abalamapulazi ngapha eZimbabwe ngapha yikho befuna kuhlale kunje kusihlupheka asiyahlupheka mani kodwa umuntu onjengombaluleko womana kanjani khuluma nje ngomuntu obona abadla iwunga abaphila komunye umhlaba phela umuntu odla iwunga sebesilaye khonapha ephila komunye umhleni ephile komunye umhlaba ungasiyo lwesikiwo umuntu angakuyenzeni sikwaye sikubonayo thina bahlali bakhona
bekungamazwi abalaleli abasithumele wona nge-WhatsApp. Lawe ungasithumela awakho mlaleli kunombolo ezithi +1 202 0818. Kwezemelika owesilisa owadubula wabulala abantu abahlanu nyakenye endaweni yokunathela eColorado Springs ugwetshwe udilikajele izolo ngemva kokuvuma amacala akhe. Anderson Lee Aldridge uvume njalo amacala okuzama ukubulala abantu abangamashumi amane lasithupha 46. Kanye lamanye amabili awukuhlasela abantu abathize efuqwa yinzondo okulicala elisukela ekuthini indawo ayihlaselayo le kwakuyi-night club egcwala abantu abayizitabane. Izihlobo zalabo ababulawayo ziphiwe ithuba lokukhuluma enkantolo zachaza umsolwa njengenunu, kodwa ukhona omunye othe uyamxolela. Kubike i-Associated Press. Ngo-2016, kulomunye futhi umsolwa owahlasela i-night club yezitabane eFlorida ngompopo wabulala abantu abangamashumi phose amahlanu 49. Sixoxele umnumzana Tim Moringayi olandela ezombusazwe elilunga le-CCC eMelika.
Sibone ufana lo egwetshwa nge-life sentence after life sentence ngendaba zakhe zona lezo ezokulala abantu be-LGBTQ lapha. Siyakwazi ukuthi vele abantu abanjalo le yindaba ye-Colorado, kwakulomunye wabo wabulalayo in-Orlando. So sibona ngathi sokuyi-trend nje ukuthi ma umuntu ezonda abantu lezinto abaziyenzayo ungani-chacta into yangkhona ezandleni zakhe and then abulala abantu. Akumelanga kube njalo ngoba siyakwazi ukuthi lapha eAmerika kuyavunyezwa khonokho ukuba uziyenzela izinto zakho and akula lokukhetha lokuthi hhayi laba bazabotshwa basoze bebotshwe ngoba bayenze izinto ezinje.
Udaba lwemibhobho luyahlupha eMelika, lwehlukanisa abantu. AmaRepublicans ale, amaDemocrats ale, kavumelana ukuthi kumele lulungisiswe njani ukuze kuqedwe ukubulawa kwabantu mahlayana ngemibhobho. Lokhu ubona lungalungisiswa njani?
Indaba yemibhobho leyo isihluphile eMelika ngoba kathesi sesibona amagovernor lawo sebesithi akusadingwa ukuthi ube le-license or i-training ekuthi ube lo mbhobho. Ungakwanisa ukuyezihamba uyozithengela ngakuthiwa uthenga isinkwa ngoba bathi ama-Republican it's a Second Amendment thing. But into emangalisayo is siyabona ilizwe elinjenge-Switzerland, umuntu wonke eSwitzerland uphuma lo mbhobho after their service elokhuzeni ku-army. Into yangkhona is different ngoba lapha siyakwazi ukuthi abantu abangazake baye in a disciplined area or ukufundiswa ukusebenzisa umbhobho wangkhona lokuthi bakhangele ukuthi ingqondo zabo aguli or ba-elemental state enjani. Yikho kuyenza ukuthi amazwe anjenge-Switzerland ancedakale kungabi laba mass shootings. Lapha eAmerika noma ule problem engathiwa mental or ongezwa kuhle akulandaba khonokho, imali yakho phambili you can go uzithengele umbhobho. So ama-mass shootings angathiwa hhayi azaqhubeka phambili ngoba kathesi siyabona ama-states amaningi agovernwa ngama-Republican governments sebekhipha noma ama-restrictions ayekhona kudala ngoba kudala babeyenza i-background check bekhangele ukuthi ufanele ube lo mbhobho yini or no. And imbhobho yangkhona basebenzisa imbhobho esetshenziswa ezimpini. Yikho okungathiwa kuyaphambanisana labo lama-Democrats ngoba ama-Democrats athi hayi umbhobho kumele uthengiswe but kumele babe le mbhobho engathiwa mincane engabulala abantu abaningi enjengale eyenza ama-mass shootings. So ukuthi indaba le izaphela njani, mina I think the best thing ukuthi abantu bahambe for mental training, bahambe futhi kuma gun regulated firearms control, bayefundiswa konke lokho ukuthi hayi umbhobho awukwanisi ukudlala nawo and you need to be very careful.
Umnumzana Timoringai ulandela ezombusazwe njalo lilunga lebandla le-Triple C. Kwanele mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Asidibaneni njalo kwezekuseni kusasa. Itshone kuhle.